Hayi umumo kulezi ndlu eziningi sibili ezonakalayo ngomqando lo kubonakala sibili ukuthi izindlu lamabhizinesi amaningi achaywa sibili lathi nje kulapha saba lakho ukuthi impumpi zichaywe zifreeze zidubuke zichitha amanzi after sekwenzakele lokho umqando wakhona ukuthi wasuka waba mkhulu kakhulu ungananzelelwanga ungalindelwanga lapha endaweni enjenge Texas ngoba Texas i-state esichisayo asizo state esilomqando so kwatholakala ukuthi impompe eziningi ziyabe zingavikelwanga lokho kokuthi kuvikelwe umqando lo mhlobo wazo asiwo mhlobo wempompi ezimelana lomqando so kwalimala sibili izindlu eziningi boneka hayi thina kuzange kusithambisele indlu kwadubuka phandle kwaba izimpompi zamanzi phandle
manje yibo bonke na abazayenelisa ukuthi balungisise izindlu zabo njalo ngasitshela ukuthi labo abazehluleka bazancediswa yini ngohulumende
abaningi abasoze banelise lapha eTexas ngoba wakhuluma lalaba abama insurance ikakhulu kulabo abantu abaphansi akungasikho ukuthi ngama insurance la awama businesses aphezulu abantu kazana ama insurances ahle athi awula yo insurance ye flooding awula yo insurance ye foundation nxa kuyikuthi kuduka impompi ngaphansi kwezindlu bahle bathi akula insurance enjalo so ke abasoze banelise abaningi ngaphandle kokuthi bayazama nje abantu lapha nalapha bezilungisela bezithengela befaka mbijana mbijana kodwa ke okungathi nguzwa kuhle ikuthi ama insurances kakhavi ngoba bekungayisiyonto eyayikhangelelwe ukuthi ingenzakala bandise ukukhava umoya ama hurricane izinto zolezo ezijayeleke eTexas kodwa ke lokho ukuthi impompi ziza freezer hayi babengelakho abalakho kulist ye coverage yakhona bayaqondisa abantu ukuthi ba apply kulokho kuthiwa yifima we federal government angingazi ke lokho lakho angithi kuzithathela isikhathi sakho kodwa kabantu babe befuna ukuthi balungiselwe khonapho khonapho yomumo wakhona olapha eTexas.